ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhlaka 29 kuLwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Sengezo Chabangu uthi abazancintisa bemele ibandla le-CCC bazakheza amaphepha abo emthethwandaba we-nomination court kusasa.
So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okhontestayo uyafayila. Asesibamba izanu PF ngempondo zayo, ayikhona ukuthi siyiflathele, sitshaye inyovane strategy kasisebenze.
Kodwa umnumzana ibandla le-CCC ligcizelela ukuthi alingeni kulolu khetho.
By-election leyi ayikho emthethweni, akufuzanga ibe isenziwa. Ama-records ayenziwayo akho emthethweni, konke okuphuma ekhotha isiwo womthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana uMnangagwala kanye lakhe.
Siza kuzwa impumela yomdlalo edlalwe lamuhla kwisigaba seCastleleger Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Osebiza ngokuthi nginobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangu uthi abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bemele i-CCC bazakhweza amaphepha abo emthethwandaba we-nomination court kusasa phambilini kokhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba ophakemeyo izolo esokuthi amanye amalunga ebandla le-CCC awe Senate ePhalamende lamakhansela axotshwe ngumnumzana Chabangu ngempela asephelelwe ngumsebenzi. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kala mvumo yokwenza lokho, kodwa yena uthi umthethwandaba usumphile imvumo njengoba abamphikisayo behlulekile ukuchaza izizathu eziqinileyo zokuthi kangeke akwenza lokho. Abanye abalungiselela lolu khetho abathi bazancintisa bagoqela ibandla lezanu PF, izaphu lamanye aphikisayo. Umnumzana Chabangu uthi uluhlu lwamabizo alabo abazancintisa luzaveza kusasa, njalo labo abazehluleka ukukhweza amaphepha abo bazakwenze njalo ngolwesibili ekuseni.
Iway forward, sikhangelele ukuthi siyangena kulona lukhetho kusasa. Ama-candidates ethu ayabefayela ezek, afuna ukuthi ama-candidates ethu ayagcine efayela ngomhlaka-7 bekuza. So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okhontestayo uyafayela ama-papers akhe, they are in order. So sesingena ngegedi, sesingena sesibamba izanu PF ngempondo zayo, ayikhona ukuthi siyiflathele, sitshaye inyovane strategy kasisebenzi, sakuzama lokhu sokwehlulekile.
Yibaphi labo abazancintisa?
Yona leyana okuthiwa yabusa eyayikhetha ama-candidates eyayisipisela emuva ngemuva kwesikhathi sabomzilikazi. Kodwa lanxa sasingavumelani layo yakhipha impumela eyayifunwa nguZulu, kodwa la ezi zikliwi zakhipha bonaba abantu abafunwa nguZulu babafaka eceleni. So sizathatha bona bana abantu ababevele bekuthiwe bafunwa nguZulu, kungakhathalekile ukuthi nguphi umhlobo, kungakhathalekile lokuthi uvela kuyiphi indawo. Okuqakathekileyo ngokuthi abantu babethe baya kufuna ngayona leyo ndlela eyasetshenziswa yinhlanganiso ukuthi ikhethe inkokheli. So yiyo esizayisebenzisa. Unumber one yibo siyabathatha sibafake. Nxa unumber one engakwanisi siyadinga unumber two, nxa unumber two engakwanisi siyadinga unumber three, ngayona leyana ndlela ababephume ngayo besiyatshaya intambo. Kusasa nxa bengehlulekile kusasa sebezafaka first thing in the morning ngolwesibili ngendlela esazivula ngayo.
Bakhona abathi abafuni ukuthi bencintise elibakhethayo ngengezwa ukukhuluma ngomunye webite bridge ukuthi kasafuni ukulandela izinqumo ze-CCC bonke labo elibalandayo bavuma ukuthi ngempela bazancintisa
asikabi nenkinga lo muntu othika kwanisi abantu into abakhala ngayo zindleko ezibonakalayo i-nomination fees abanye kabalazo siyadinga kuzakhamizi siyadinga kuma-churches siyadinga kuma-organizations atshiyeneyo ngani ngoba ibandakalela mali ku-diaspora ukuthi basincedise bakhona sebekwanisile ukuthi basincedise ukwenzela ukuthi imali lezo abantu banjani bancediseke ama kuma-nomination fees kakhulu kuma-members of parliament nakuma-PR yikho kufunakala khona iindleko zemali ukubana babe-register amabizo abo as ama-candidate. Bangaba khona abathi kabafuna ukungena on the basis yokuthi babe ngama-profession and they have moved on ngoba i-politics ayisiyo ndlela abadinga ngayo ukuphila kodwa ambalwa inxa kungaba le-one kuphela kobulawayo esengingayizwa so kodwa kwezindawo zonke lezi abantu bazangena ekhethweni ngani ngoba yiyo phela indlela yokungena ku-space yonale abantu bebevalele phandle inkantolo isibavulele ukuthi nansi ihofisi kanobhala jikelele akula akudingakali imali ukuthi uze unginike mina ukuthi wena uzuyengena ukube yi-candidate akudingakali nxa ungumama ukuthi ngikukhuthaze ukuthi uze ngubambabambe ukwenzela ukuthi uzungene ku-position nxa ungumama uya encourage you siyabafuna omama siyafuna ama-ontanga ukuthi bangene be-free kungalali mali ndleko ezifakwayo ukuthi abantu babhadale ukuthi ba-contest.
Lo mnumzana Sengezo Chabangu othi nginobhala jikelele webandla le-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Siphinde saxoxa lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ukuze sizwe ukuthi ibandla lakhe lithini ngalolu daba kanye lesinqumo sesadala.
Thina ngeke sikhulume ngoThabanga, uThabanga solunga lo mhlangano wethu we-CCC asimazi sifikani laye. Sikwazi ukuthi izalo PF yebangela ingcube evanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceke yimuli yeZimbabwe.
Kodwa nansi phela iyeza i-by-election, lina liyiphatha njani?
I-by-election leyi ayikho emthethweni angifuzanga ibe yisenziwa. Yiso isinqumo esisikhulumile ethu ukuthi hhayi ama-recalls la ayenziwayo akho emthethweni. Ukuphuma ekhotha isinye womthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana omnankagwala abanye lakhe bezama-ke ukuyeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono wekajikelele wezulu weZimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi banele izigaba zabo edalele ephalamente.
Njengoba sekwenzakile, yiwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligoqe
izandla? Amanye angikhona ngeke siwakhulume vele ku-27 kuzulu wonke ngoba labo phela bayabelalela bezansi kuningi esikwenzayo esizakwenza bazabona sekuphuma ukuthi hhayi siyenze lokhu sayenza lokhu okukuvikela ukuthi into lezi ezinziwayo ezinto emthethweni zimiswe zimiswe namuhla zimiswe forever ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokho?
I-SADC ibona ungana singayigijimeli phambili kakhulu. Asimeni sibone ukuthi izithunywa zesadaki ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni zizohlangana lomkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasi edlulileyo.
Lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo eseHarare. Amapholisa athi ayafakaza ukuthi kube lesehlakalo lapho okudutshile ocatshangelwa ukuthi sigelekeqe umnumzana Sam Mutsuri okwenzakale izolo e-Unit A eseke eChitungwiza. Lokhu kulandela isinye isehlakalo eSouthertown lapho obetshayela imota eToyota Hilux omiswe izigelekeqe ebezihlomile bamkhombela ngombhobho bamtshontshela imali yakhe lezinye impahla. Amapholisa athi enelisile ukubamba abanye kodwa asadingisisa abaphunyukileyo. ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umabhalane kahulumende wemelika umnumzana Anthony Blinken wethekelele idolobho le-West Bank eRamala lapho kulamabutho e-Israyeli lamuhla lapho ahlangane khona lo Mahamad Abbas okhokhela i-Palestinian Authority. Uhambo lolu obelungakhangelelwanga lwandulela olwayizolo labakhokheli bama-Arab e-Aman eJordan ukhangelelwe ukufika eTurkey. Ele Israelithi selokhe kwaqhamuka impili ngenyanga edluleyo phakathi kwalo le Hamas selabulala abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu i-2500. Ngeselithi kancinyane ezandleni zika Kip Stube we Studio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Amasango lokuphila kwabantu suku zonke sixoxa nesikhumbuzo sabajabalala eGadade belisana labamhlophe. Silomnumzana seMabhena obekhona ngale emcimbini lo njalo oyingcwethi kwezamasiko esintu. Siyawamukela kuhlelo baMabhena.
Mahlabe Zulu, ngiyabingelela Thwakazi omuhle. Njengoba sisazi izolo bekuwusuku olukhulu ngempela komthwakazi lapho ebesikhumbula khona ukutshabalala kwesizwe somthwakazi ngo-1893 wendlebe zikhanya ilanga abahlasela ngesikhathi inkosi uLobhengula ibusa kwelakithi komthwakazi. Abaqhamuka bevelela ngasempumalanga bafika ke bahlabana kabuhlungu kanzima kabi ngoba bona babephethe isigwagwagwa phela, ikanti amabutho akithi wona ayephethe kuphela imkhonto lamahawu lamawisa. Kodwa ke balwa ngobuqhawe obukhulu amaqhawe akithi eGadade esikubiza namhlanje sithi eGadade Battlefields, lapho kule memorial site yakhona. Kulawo magceke kwasala obubabamkhulu abanengi, kwasala amabutho amanengi, kwasala ibutho lembizo eliyilo esingathi namhlanje singathi yi-commando battalion eyayikhokhelwa ngumshana uNdindi Kuyasa uKhumalo. Kwasala ibutho lensukamini elalikhokhelwa ngumanondwane uChabalala. Kwasala ibutho lehlathi lalwela lingaphansi kwenduna umanondwane uChabalala. Kwasala ibutho lengubo lapho elalikhokhelwa ngufusi Khanye. Lamanye amabutho amanengi-nengi asala kuleyo ndawo ebevikela isizwe sakithi ukuthi singachabalali, okwakugoqela amabutho ayevuthiwe amavevane, inqobo, ingubo. Basala ke kuleyo ndawo kulawo magceke.
Singathi ke kwenzakaleni izolo Mabhena khona ngale ke eGadade?
Kufikeni kwethu ke emagcekeni aseGadade izolo kube kuhle impela ukuze sikhumbuzane ukuthi ilizwe leli elomthwakazi mhlali chabalala kwakwenze njani, kwakuhamba njani. Kube usuku olukhulu ngoba mangithatha ukuqathanisa la ngonyaka odlule abantu bebebanengi ngempela, njalo abantu sebeyawusabela umkhosi waseGadade. Sibonge kumhlahlo wesizwe oholwa ngamadoda afanana nabo Greta Vodloza Sibanda ababekhona, njalo kuyibo abayenza show ukuthi lolu hlelo luyanjani, luyahamba ngokuqonda langokuhleleka. Sibonge kumabutho esizwe somthwakazi abekhona, njalo sibonge kakhulu kulawo athi bevelele ngaphetsheya kwengulu kudela azinze eSouth Africa ngoba bebezile ngobunengi babo. Njalo sibonge kakhulu esikuthandileyo kakhulu ngeGadade especially lonyaka yikuthi izingane ezincane zesikolweni zize ngobunengi bazo. Siyabonga kubabalisi nabo bonke abazimiseleyo ukuthi bafundise umlando bawudlulisele kuzingane zethu ukuze sizazi ukuthi zingobani, ziqhamukaphi, zisukaphi njalo ziyaphi. Zifundile kabanzi izingane zakithi ezizadlulisa lowo mlando kwizizukulwane ezizayo njalo futhi. Ngoba sifunde okunengi lapho esihambe khona kumemorial site lapho okubekwe khona lawo amabutho abelungu abayibo ababengabahlukumezi bezama ukuzothatha ilizwe lethu, babamkhulu abenelisa ukuthi bahlasele baze bayobamba isigwagwagwa ngesandla bavale umlomo wesigwagwagwa ukuphuma khona inkafu, inhlamvu zakhona ezazikhafula ukufa, bavale ngebhethi kuleyo ndawo. kodwa ngeshwa kwasekuse ngathi kwasekulethi kakhulu ngoba phela abesenelisanga ukuthi kuvikeleke isizwe sakithi sabona njalo nalapho abo babamkhulu abangcwatshwa khona esingathi ngama mass graves emahlabezulu kuyadingakala ukuthi indawo yasegadadi ivuselelwe njalo uhulumende wakithi njengoba ethi indawo yamagugu ivuke namathorisi all over the world babuye babeyazi bayibone babekwazi ukuthi le ndawo ilomlando omkhulu wesizwe sakithi somthwakazi. Ngiyabonga mahlabezulu.
Ake sibhekwa lapha uhlelo lwethu lwamhlanje besilomnumzana Sam Mabhena ingcwetiko zamasiko esintu. Asihlanganeni njalo ngeviki ezayo. Oliver Lisani njabulo umthembo sithemba uClips 2
bela.
Ngesizwe ezokholo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo uvuselela umoya igama muntunga milinko mo namhlanje silomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba sihlangene sonke sisaphila njalo uNkulunkulu esinike impilo kulolu hlelo namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngifuna ukubala kuGenesis chapter 3 iverse ka 8. Ithi yona indoda lomkayo basebesizwa umsindo kaThixo uNkulunkulu ehamba esivandeni ilanga selithambeni. Basebemcathela uThixo uNkulunkulu phakathi kwezihlahla zesivande. Kodwa uThixo uNkulunkulu wayimemeza indoda wathi ungathi. Kutsho ukuthi lokhu kungaba yinto esimangalisayo ukuba uNkulunkulu umnini mandla wonke okwaziyo isiphetho sento lento ingaqalisi njalo esikwazi ukuba yena uNkulunkulu ugcwalisa umhlaba wonke ugcwalisa umkhathi wonke njalo akulanto engafihleka kuye uNkulunkulu. UDavid anxa ekhuluma kumakhulu uthi yena kambe mina ngingacatsha ngapi ngeke ngacatsha kuwe ngaze ngiye emathuneni wena uyambona ngingaze ngiye cacha ngapi uyambona. Njalo uDavid uyakhuluma ukuthi wena ovele ungazi ngiseselanga ngaphakathi kwesisu sikamamami. Ngakho uNkulunkulu kuyasimangalisa lapho ukuthi uNkulunkulu nxa edinga abantu uthi ungathi edinga u-Adam lo-Eve. Lokhu kwenzakala sebewonile sebephule umthetho kaNkulunkulu. Manje namhlanje iningi lethu limcatshele uNkulunkulu kumbe sibonakani simcatshele uNkulunkulu. Abanye bethu sicatshele uNkulunkulu loba khona phakathi kwamabandla siyabe siphakathi kwebandla kodwa kuyindlela yokucatshela uNkulunkulu. Sifanana njengendibilishi leyaye idingwa ngomunye kuthiwa walahlekelwa yimali endlini wathanyela indlu yonke eyidinga yena leyo eyodwa. Abanye silahleka siphakathi kwendlu kaThixo. UThixo uyasidinga phakathi kwendlu yakhe. Singabe siphakathi kwamakhwaya singabe siphakathi kokwenza imisebenzi ehlukeneyo ebandleni lakhe kodwa uThixo lokho ebuze esithi ungaphi. Bakhona njalo abanye abalahleka phandle kwebandla. Umuntu ulahlekile ezintweni zakhe azenzayo ususebenzisa izinto zenzayo ukuzivikela ukucatshela uNkulunkulu njengendlela u-Adam lo-Eva wabecatshe ngemva kwesihlahla. UThixo lokho naye kudinga esithi ungaphi. Bakhona abanesicatsha ngemfundo singazi ukuba imfundo yethu lalowo funda ukwedlula wonke umuntu lapha emhlabeni imfundo yakhe injengethonsi phakathi kolwandle. Nxa sikhangela imfundo ulwazi lukaNkulunkulu kuyize nje siyakwazi njalo ukuba abanye singacatsha ngenotho yethu kodwa la ilizwi likaNkulunkulu lithi kambe yena uThixo antsho ngumnikazi wezifuyo zonke umnikazi wegolide lonke umnikazi wedayamond yonke. Inotho yethu ayisolutho phambi kaNkulunkulu njalo siyakwazi ukuba abhala khonapha ebhayibhilini siyahlangana layo uPawulu esithi bacebise labo abanothileyo ukuba inotho yabo ibisebenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa njalo ke bengayithembi bathembe uJehova. Ngakho-ke uNkulunkulu uyakudinga uyabuza ukuthi ungaphi. Ngumbuzo omkhulu kakhulu uNkulunkulu alawo namhlanje kithi sonke silaleleyo lalapho esilalele sikhona ngoba kwasithi kule lizwi kule phimbo likaJehova elikudingayo ukuba ungaphi. Indaba uNkulunkulu ekudinga uNkulunkulu uyakudinga namhlanje ukuthi ungaphi ngoba uyakuthanda.
Akuyiphethe mfundisi
singathandaza. Baba senthandazela bonke abavula inhliziyo zabo ukuba ungene ubuse ube inkosi nomsindisi. Namhlanje uyamemeza ukungathi ebantwini abayehlukene kulabo uNkulunkulu abavula inhliziyo zabo. Ngiyathandaza ukuze ungena ubuse ube inkosi nomsindisi. Nkulunkulu wami, bavula inhliziyo yabantu bakho, busa ingqondo zabo, busa inhliziyo zabo, busa ukwenza into yabo yonke. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen. Mlalelo wami, ngiyathandazela umthandazo lawe ngemva kwami. Ngiyathandaza ukuba iNkosi ikusize. Dinga iBhayibheli, dinga ibandla elithumayela ivangeli, uyengena khona ukhule. Inkosi likusize.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile ke sizwe ke ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami uTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana neMaya Moyo, uKansela weBrunaberg ongomunye wabasakhulayo abasanda kungena kwezombusazwe. Umnumzana Moyo ukhuthaza abasakhulayo ukuthi bazinikele ekusebenzeleni lekuthuthukiseni indawo abavela kizo.
Hayi, inhliziyo yami isesigabeni sami sika 17. Ngiyathembisa abadala ukuthi hayi, ngifuna bengithume njengakhona oko engabatshela khona isikhathi engiqalisa ukukhankasa ama-posters ami ayebhalwe ukuthi thuma mina. Ngisho ukuthi abadala bangithume ezikhalezeni zabo ababekhalaza ngazo ngikhona, bathume mina ngizogijima njengomuntu osakhula umncane. Ngiyebacelele counseling ukuthi hayi, abadala beBrunaberg bathi bakhala ngalokhu. So ngiyababonga kakhulu ngokunithemba abadala kakhulu njengomntanami.
Kuyini okukupha idlabuzane lokuthi ungene kwezombusazi uthi ngifuna ukukhankasa ngibe ngukhansela?
Ye, into engenza ukuthi ngizibone ngena kwezombusazo ipolitiki ngihlanje ngisasemncane uyela nje kunaphana sibona kusala boTsvangirai sasesikolweni lawo Robert Mugabe wanginika umdlandla ukuthi lami lesifiso sokuthi ngelilanga ngizibone ngisiba ngomunye umuntu ongakhokhela especially iward yami eward 7 eBrunaberg.
Sikhangela abanye abasakhulayo, ubabona bephatheka na ekuthathweni kwezinqumo endaweni okiyo, ikakhulu izinqumo zezombusazwe, izinqumo zentuthuko yendawo?
Ya, intsha eningi endaweni yakithi ayiphatheki kwezombusazwe ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bawutshela ukuthi hayi dala sivota, dala abadala bevota kodwa kula tshintsho awaboni utshintsho olubakhona lephathi elokhu ikhona asali njalo iloku injalo sisuke sihlupheka kunjalo so inkokwenza ukuthi esikhathi lesiningi intsha ayitholi ingakhi cause uzabe ethi noma singaze sivote kuyafana vele kuzabe kulo kungatshintshi lutho sele sisuke sihlupheka siyegoli. So sikhanda ukuthi ngelinye ilanga lathi sike sizibonayo eZimbabwe lathi kusiba lotshintsho ama-youth layo ethole imisebenzi siyasebenza khonapha koBulawayo ngewichenji bebuya bezobona imuzi zabo kathesi nje ngikhuluma nje kathesi ananzelela into esizibuhlungu ukuthi abantu abatsha baphelele eGoli kuthola intsha engibuya khona kuthola bejujuliwe abanye bekwaziwe
sikhangela lapha kukhetho olwedluleyo, iziphi izinto ongathi uhlangane lazo ebezinzima?
Ubunzima besilabo njengabantu abatsha singakhangela njengephathethi ibingelayo imali ukuthi sikhankase.
Kuyini okhangelela ukuthi ube ukwenza okweminyaka emihlanu elandelayo
endaweni yethu? Kulobunzima bamanzi sikhangelela ukuthi indawo yethu le problem yamanzi kanti ukuthi silungise indaba yamanzi kakhulu endaweni yakithi because indawo yakithi ilo ayinazulu. So sikhani ukuthi uma singathola usizo from i-government esiyabe sinayo naleyo sicelela abantu amanzi because abantu abaningi kathesi bakha amanzi endaweni ezikatshana imgodi yami khona elamanzi futhi hamba about maybe thola ukuthi usuka emzini siya about 1 kilometers or 2 kilometers or more kusuka ekhaya siya eLondon manje. So okuyinto ehlukumeza abantu abanye sebekhulile abalabantwana abantwana abaningi basegoli because society yethu ngapha intsha iningi isuke ibalekele yegoli because ayithembi ukuthi ngapha kulamadli eloma angabanzi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo mnumzana Nehemiah Moyo ongukhansela eBrunaberg. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabo kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Wezemidlalo wadlalela amaqembu abalisa iLevant Rovers, iHighlanders, leBulawayo City, uBenson Phiri. Uxoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji ngomsebenzi wakhe.
UPhiri oleminyaka engamachumi amathathu lowodwa yokuzalwa uqatshwe ukuba umqeqeshi weqembu lebantu lephathi elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka, njalo ubesanda ukuthatha umhlalaphansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu le-Oxford Spurs kusigaba seSouthern Region Division 1. Uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithwele sadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Yafunda into eziningi kakhulu. I think it bantu Rovers was something really side, and I'm very thankful to the likes of Kisilong Sinya, Mekendozo, teacher. I do into several program of Kisilong Neporens. Lamezamo Timu.
UPhiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka ka-2008 eseleminyaka elithumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola.
Esikolo mina very bora nje aningi ngingadlala ibhola esikolo mo-primary school ngadala. Ngingadlala ibhola zoku-grade 6 then secondary school into the high ngamangadlala ibhola but ngadlala ibhola I think sengu-form 4 apho udlala umtournament oyi-1. But then kunifana abantu babelitshona ukuthi ah phela ibhola very bora but kunifana challenge ukubona mebenzi bona abazali babe street doze boruta ibhola ayifunda esikolo awubhali amabhuku njani njani.
UPhiri uqale udlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu lelobhengula Sharks kodwa laphanga labhuluka lelo qembu wasesiyadlalela iqembu lezim Leopards okuyilo eselisaziwa njengebantu Leopards ngemva kokubambana leqembu lebantu Rovers. Kusuke lapho wadlalela iqembu lebantu Rovers ngo-2011 lapho abeyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachumi amabili elapha atheka ngomncintiswano weDallas Cup kwelemelika elalabadlali abalodumo abagoqela uMarvelous Nakamba, uKuda Mahachi kanye loTeenage Khadebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu lezim Leopards lapho adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebiziwe nguAmin Somapiri kodwa ukuthi lakhona lapho salamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
One, I mean, because in your phone, happening, Benson, for someone, you want to belong to you and you know now, because what it is. You are from your team, and then you are with our phone, who are from the poor enough from the year. But the question is, I'm better. So I use I will use a good teacher arms in Timparish, kitchen microphone. I studied as of PBT, but I was in the center because I remember that was the time who introduced the new Christians who are in the very good room. I studied for
them. Ebusukeni kwakhe uqembu leHighlanders uPhiri udlalela iqembu leBulawayo City njalo uthethe umhlala phansi esidlalela iqembu leOxford Spurs elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngumnikazi weqembu lebantu leParts uKenneth Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeshi weqembu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kesizwe impumela yemidlalo edlalwe lamhla usigaba seCastle Premier Soccer League. Iqembu elihlezi phezu kwengalane emklomelele ngezi Platinum Stars linqotshwe nge-1 kanyange le-1 emdlalweni wabusemalahleni. Le mpumela ithiye iqembu leli likhokhela ngemiklomelo yesikhombisa phezu kwengalane yemiklomelo. Amanye amaqembu alemiklomelo elingane le-Dynamos ngabalisa ele-Manicaland. Elemanika Diamonds elihlezi endaweni yesithathu kanye le-FC Platinum elisendaweni yelisine. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.